e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo mohle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So imali abezalisa yiphi njengoba engaphuma ngaphandle kwebizo nangandawo uyabe eseplazini kwafana elima njengoba kuna ngumlimi omkhulu sibonile amaphikisa kusesabudia eboda esenzisa abanye akhiisakahlelele lapho ngodisemba insimu zakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use kukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni.
Sihlangene ku meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe udubo lwama gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile.
Ikomiti yepharlamente ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutshulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa use kukhefu okwamaviki amathathu njalo ihofisi yakhe ithi uza kuba eziphumulela eselizweni. Isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba uthi osele ephethe isikhundla sikaMnangagwa okwamanje ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga njalo uza kuba entshintshana lomnumzana Kembo Mohadi. Umnangagwa uzaphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Ibandla leMDC lithi kuyadanisa ukuthi umnangagwa uya kukhefu echiya umnotho weZimbabwe uqhubeka utshabalala njalo uhulumende wakhe ekhanya engakwazi lokuthi abambe ngaphi. Sixoxele uDokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kuyizenzo zomuntu ongela kuzwisisa njalo ngela nhliziyo enhle esikhathini esikuso kade singese ukuthi uZulukazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu. Abazali bakhangelele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazeni zizolungiswa kanjani. Kukanti-ke umuntu ozithi umongameli welizwe uyafuka nje enzengani uyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuhluphayo koko nokuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nobunzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akala zwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho umi njani.
Ye, lokho ikuphosisa uphiqiniso ngoba uningi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. Uningi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazisisa ukuthi iZimbabwe iphilo kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo kunye ukusipha ikhona ukuthi lanxa yekhona uMnumzane Mnangagwa akukhanye ukuthi uyasebenza ngalokho kathi ikhefu ulidinga elani, yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala uphumelele okukhulu omubi, kutho ukuthi vele uhlale sekuphumuleni ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhosta uhulumende lozilukazi weZimbabwe ezinye izimali. Ukuhamba kwakhonokhu kuzothatha izimali kakhulu eziningi, yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga abe lalelo khefu ngendaba yokuthi uzabe dlalisa izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe u-very weak.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe njalo lelunga ledale leZANU PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma, yena othi uMongameli Mnangagwa ulelungelo lokuya kukhefu njengaye wonke umuntu.
Lokhu ngiyabona kuhle kutshengise ukubana vele ilabantu abadalelwe ukuthi ungusola abazasola into yonke, ungagcina ususola lokuthi yindaba umuntu ethe make ngefike ecaweni usola ukuthi wayengahamba emasileni kuloti ecaweni. So abantu abavelele phila ngokusola bazasola into yonke ntembe, ngoba ngiyakhumbula kulo daba lazo lakhulu kuyatobona kulabantu abathi behamba eqhuba idonki indebelo lomfazi, abantu bathi kati linyalo yahlale lingaqhuba idonki lobinye igadi, bathi beligadile abanye bathi hawulele shuwa alimzela idonki ligadi libabili kangaka. Ubaba wehla umama wagada, abantu bathi kati ubaba indawo ngobhare waye uhamba ngenyawo umama egadi idonki womana ngabo gadi idonki wathi beligadile abanye basola futhi bathi hayi kati lolele ungathi ungazihambe ngenyawo gadi idonki bayigona sibeithini ngcono silithwale belidongi lankulu. So kuzenzeke vele abantu abafunge basuthiseka ngalutho empilweni yabo.
Kodwa abe-MDC bathi udlalisa imali kahulumende, kanti lakwenzayo njengomongameli kabakuboni.
Udlalise imali iphi? Ngoba nanku phela izini uthi u-Deputy Chief Secretary onguye u-Chief Secretary owamanje ubaba uCharamba ukhiphile i-statement esihle sobala ukubana umongameli usesiye ekhefini, kodwa uzabe ekhonapha elizweni lakithi eZimbabwe uyabe ezidlalela eplazini lakhe. So imali abe edlalisa yiphi? Njengoba engaphuma ngaphandle kwelizwe nangandawo uyabe eseplazini kwaphana elima, njengoba kuthiwa ngumlimi omkhulu. Sibonile amaphilisi aku-social media eboda ebhekisa abanye akhebivakashelele lapha ngo-December iy'nsimi zakhe. So ngumuntu osekona hhayi ngizabe ngikhona pha ngenye indawo uzabe ekhwaphana ezilimela nje ephumula ekhwaphana eplazini lakhe. Pho-ke imali edlalisiweyo yiphi? And then nxa usukhuma kati wona wethi kona into esezenze umongameli kabaziboni kuthi ke vele bayeziphoxa bona ngokwabo, ngoba kathenki ungakhangela kule nto eziningi esezinzile esezinzisele ubana sokulo mahluko phakathi kohulumende lo okhona kathesi lohulumende obe ekhona ngamuvana.
UMnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU PF Central Committee, sixoxela ekobulawayo. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemigodi ithi izaqala uphenyo lokubuzisisa uZulu ngodaba lwababulala abantu endaweni ezilemigodi elizweni abaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Ilizwe libone ukugqonga kwezihlakalo eziningi zabantu abahamba bethwele izikhali bethatha ngodlame igolide emigodini yabanye. Izihlakalo lezi zikhuphuke ngomnyaka odluleyo lapho kufe abantu abambalwa abanye balimala ngenxa yokwenza kwabo mashurugwi laba. Idale lePhalamende likhokhelwa yikomiti ebona ngezenjwayo namhlanje lenza umhlangano lathanyathelo ukuba kucushungulwe ukuba lolu hlupho lungenqatshelwa njani. Umgcinihlalo wekomiti le uMnumzana Edmund Mkaratikwa nguye owasentanyela izindaba ngalolu phenyo.
Resolved to conduct an inquiry into the matter in order to identify and trace the foundations.
Siza kwenza uphenyo kudaba lolu ukuze sibone ukuba abantu laba baqala njani ngaphi, sibone ukuba kulokho asebekwenzile sokuphambanisa njani ukutholakala kwegolide elizweni.
Omele emagwegweda eliphalamende omnumzana Anele Ndebele uthi njengekomiti bafuna ukuba udaba lolu lulungisizwe ngokuphangisa.
Njengekomiti yephalamende emele ezokwenjwa kwemgodi elizweni, sihlangene ku-meeting yesiphangephange sikhangele udubo osolubhekane lelizwe, udubo lwama-gold panning gangs lawa abulala abanye bebathathela lokho ababe bekwembile. La ama-gold gangs besizwa kuthiwa ngamashurukwi. Ikomiti ikhathazekile kakhulu ngalokho.
Kodwa ingcitho ezigubanayo zombusazwe zithi uwenza uphenya kufuze kusize lutho ngoba kusazakala ukuba omashurugi laba abathintwa ngabomthetho ukugoqela amapholisa. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Kobetsa Itakawira.
I-Commission of Inquiry kwadesi ayiqakathekanga ngoba lokhu kuzadlalisa ama-resources awelizwe. Njengoba sihlezi sihawulela lathi kulezinto eziningi eziqakathekileyo umele sisebenzise khona imali. Kodwa xa ngikhangele isekhithi esilayo neZimbabwe, amasosha sike sawabona echaya abantu abangela macala, sike sawabona amapholisa lawo esemgwaqweni, i-capacity balayo bekuthi bayimisa amashuriku lawa asehluphile.
Ngenxa yendlala eselizweni, abantu abasendaweni ezitholakala igolide sebephila ngokwemba, kodwa ukubulalana osekusenzakala emgodini le yikho sokudanisa abaningi. Abanye bathi omashurugwi laba abahamba bebulala abanye bathunywa ngabezombusazwe, kodwa lokhu akulabufakazi. Kodwa abaningi bazibuza ukuthi kungani bengabotshwa. Amapholisa wona athi asebophe abaningi bekhuthaza uZulu ukuthi amangalele bonke abephula umthetho. UZulu ulethemba lokuba uphenyo lolu luzazama ukuqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lizafakela ele Iran ezinye njalo izijeziso zenotho kulandela ukudutyulwa kwamabhomba abehlose ukutshabalalisa amabutho eMelika akwele Iraq izolo. Ele Iran liphosele amabhomba ohlobo lweballistic missile ahamba umango omude adiliza izakhiwo, kodwa kulamuntu ofileyo. Lokhu bekuyikuphindisela ukubulawa komholi webutho lakwele Iran obulewe izindizamtshina ezingelabatshayeli eza kwele Melika ngolwesihlanu lweviki edlule. Kodwa uTrump yena owayethe nxa ele Iran lingavele lizame ukuphindisela ele Melika lizathatha amanyathelo alukhuni, uthe ulesifiso sokuba ele Iran lisebenzelane lamanye amazwe. Ake sizweni amazwi akhe.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you, the American people.
Ngilokujabula ukulazisa ukuthi akula sizalwane seMelika esibuleweyo ekuhlaselweni kwayizolo. Kulutshwana kakhulu okwawonakalayo, lebutho lethu liphephile. Ibutho lethu elikhaliphileyo likhona njalo lizimisele ukwenza laloba yini ukulivikela lina zizalwane zeMelika lomhlaba jikelele. Ele Iran likhanya selidedela emuva, okuyinto enhle kuZulu womhlaba wonke jikelele.
For the world, no American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken.
Lawo ngamazwi kaMongameli Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube, yena othi amazwe omabili kawasoze aqale impi yomhlaba.
Siyakuzwa khona lokho, siyakubona njalo ukuthi iMelika yenze lokho okade kungacatshangwa ukuthi kungenziwa, ukuthi kulale omunye wabaphathi bamasotsha e-Iran ophezulu kubese ukuthi iIran iyasiphendula layo ngendlela ekade ingalindelwanga ukuthi sihlasele iAmerica yona ngokwayo ngokuthumela amabhomu esiya lapho kule okulenza mshina ze-America khona ukubonisa ukuthi amazwe omabili azinikele ukuthi angalwa impi engasibangela uhlupho olukhulu ngoba nqabe ngalwa kuyakhwela ifuweli kukhwela izinto eziningi emhlabeni kwenze kube nzima ngaphandle kokufa kwabantu kuyakwenza impilo yabantu ibe nzima nje emhlabeni.
Kodwa wena uyibona iqhamuka na impi yomhlaba wonke iWorld War ngalokhu osokwenzakele?
Hayi kakho oyifuna iWorld War, wonke umuntu uyayesaba. Into lanxa kunga o-America le-Iran zingalwa nje impi encane yokuphoselana ngamamisayili lapha lalaphana. I-World War iyabisidinga kube khona bo-America labo-Russia labo-China. Hayi kakho ofuna ukufika laphana ngoba phela kakho ozahlala. Hayi singeke sibe la i-World War 3 kusale umuntu ngokuba amazwe alezikhali ezesabeka kakhulu. Ngakho-ke kuyabe kukhandwe ukuthi nxa bengaqhubeka besilwa babeza kulwa. Kodwa kuyabe kuyakonakala izinto eziningi eMC East ngoba iIran izaphi zahlasela abangane beAmerica kuleyo ndawo okuyakwenza ukuthi kuchitheke into eziningi. Kodwa ngibona sengathi bafuna ukuyinqanda impi bobabili kabayifuni bekhona ngoba kakho ozazuza kuyo leyo mpi.
Kodwa ingaqhamuka impi ubona ungani angangenela yini amanye amazwe afana leRussia leChina?
Hayi angiboni ukuthi kuleli veli ngangenela kuleyo ndawo kula makhulu kungaba lokukhuza kuphela ukuthi hayi lokhu akungenziwa lokhu akungenziwa okwakhathesi impawu kazivezi ukuthi kukhona ongangenela ungananzelela la mazwe amakhulu ikakhulu iRussia leMelika ziyathanda ukuzikana ngayo iRussia iseSyria iMelika ime kwenye indawo ngayo iMelika iseIraq iRussia ime kwenye indawo ngokuba yona lawa mazwe ayikhiye emhlabeni xa engathintana kabi kuyonakala kakhulu kodwa angiboni ukuthi bangalwa over ugeneral we-Iran kumbe i-Air Force Base ye-America e-Iraq.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu seveze ukukhathazeka ngesaziso senhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ethi izisebenzi kazisoze zenelise ukuya emsebenzini ngenxa yokungeneli kweholo lazo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngunobhala we-Apex Council umnumzana Gibson Mushangu emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare.
The level at which our incapacitation is raised to is come to a very tense one. We are no longer even
ngasenelisi khona uya emsebenzini. Isimo sesifike kusibanga esisibi kakhulu. Kunje izikole zivulwa ngolwesibili kodwa amalunga ethu akasoze enelise ukuphendula evela kwizigaba ezihlukeneyo lapho kade bekhona.
Abenhlanganiso emela ababalisi abafundisayo emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe, ARTUS, bathi lanxa bekuzwile okuthiwo ngabe-APEX, kabavumelani lakho. Osechiya isikhundla sokuba ngumphathi sikhwama, umnumzana Ngqobizitha Nyathi, ulandisa ngomcabango wabo lowo.
I-APEX kayithembakali, ikhanyela ama-double standards, kayimeli zisebenzi njengokukhuluma kwethu. Thina sebe sithi imali kayikho lezikolo lazo zizabe zivaliwe. Khangelani ukuthi imali esikhuluma ngayo imali eyaholwa ngo-December kuthiwa nge-festive season izasebenza ukuthi abantu besebenzise. Ibe yiyo futhi imali eyasebenza ukuthi abantwana bezikolo ibhadale ama-school fees.
Unyathi uthi kabamthembi uhulumende ngakho-ke kumele asetshenziselwe ezinye indlela ezizokwenza abalalele hathi ukumelela ukukhulumisana ngomlomo kuphela kungaphumi lutho.
Into eyayenza ukuthi izikolo zivulwe yikuba imali isiphiwe izisebenzi iyimali ekhanyayo, iyimali esebenzayo. Nxa kungela mali ephiwe abantu kusho ukuthi le msebenzini wangikhona sizabe lokho sihlezi silindele imali yokuthi ibuye.
Ukukhalaza kwezisebenzi zikahulumende kuza ngesikhathi izikolo sezizavulwa kuyonale iviki ezayo. Abazali bathi bakhathazekile ngale inkulumo yezisebenzi zikahulumende. Ingcwethi kwezokuhlalisana kuhle ukwaZulu umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kombiko wabomanyano we-Apex Council lo.
Izisebenzi zikahulumende zilenkinga ngoba yizo eziphethe uhulumende. Bahlala bethenjiswa yi-Apex Council izithembiso ezingapheliyo beqilwa nguhulumende. Bafanele bazwisise ukuthi uhulumende esilayi kase uhulumende osuthisa izithembiso. Bona nxa besithi bafuna ukubhadalwa ngama-US dollars, imali eqondane ehambelana nama-US dollars, kabaqinise ngendlela yakhona ngoba sukukaningi bethembisa amalunga abo besithi bona bakhuluma lohulumende, uhulumende ebaqila.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi udubo lweholo elingeneliyo kasilo lwezisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa ngolubhekane lezisebenzi zonke elizweni.
Sike sabona betshenisela kumnyaka odlulileyo, sike sabona besiyahambisa ama-petition kuma-ofisi ka-Ministry of Finance. Bethuselwa sibili, bethuselwa kwabuhlungu.
Njenge-ZCTU, uMoyo uthi bafisa ukuba ngabe uhulumende uyalulungisisa lolu daba luphele kokuphela. Umhlangano obizwe nguhulumende ngolwesihlanu uza ngesikhathi abenhlanganiso ezimbalwa ezimela ababalisi sebeveze ukuba amalunga abo engasoze anelisa ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika, uMnumzana Julian Castro. Ubonakale eBrooklyn, eNew York izolo elo-Senator Elizabeth Warren esithi usesekela yena ngemva kokuphuma kuluncintiswano. Ngesikhathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC lithakazelela iminyaka edlula ikhulu labunjwayo ledlula engamachumi amabili ilizwe lithole uzibuse, abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kunengi kakhulu okufezwe yileli bandla okwehlule ibandla leZANU-PF eminyakeni engamachumi amane kazibuse eZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa balijayele ihlombe ibandla elibusayo ele-ANC besithi lisebenze ngendlela encomekayo kakhulu maliqathaniswa leZANU-PF. Mibili kuphela imizi phakathi kwelitshumi engenamagetsi. Munye kuphela umuntu phakathi kwabalitshumi ongatholi amanzi ahlanzekileyo. Abantu abedlula izigidi ezilitshumi lane, 14 million, bahlala ezindlini ngaphandle kwembadalo ezakhiwe ngurhulumente emadolobheni. Kwezemfundo lakho, munye phakathi kwabadala abalitshumi ongakwazi ukubhala nokubala, kanti kwezempilakahle abedlula izigidi ezine abaphila legciwane lengculaza baphakathi kohlelo lukarhulumente lokwelatshwa. Lobanje kusasekunengi okusafanele kulungiswe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sebephezu kwakho.
The economy, yes, is in a bad shape. There's less demand in the economy.
Siyazi ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, kodwa asilalanga siphezu kokulungisa konke lokho.
All I can say is that we are not sleeping on the job. We know what the problems are, we know what the challenges are, and we are addressing them.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Godfrey Viki uthi kunengi labeZimbabwe iSouth Africa yizwe loluju lochako.
Sikhuluma nje kulezikolo zikahulumende, abantwana abaphiwa amabhuku mahala, bafunde mahala, bathola ukudla mahala ezikolweni. Sikhuluma nje eSouth Africa zikhona izindlu ezakhiwa mahala, zitholakale mahala ngohulumende. Sikhuluma eSouth Africa umntwana ozelweyo ezalwa ngabazali abahluphekayo uthola imali ayihola mahala yokuthi akwazi phela ukuthi akhule abe ngumuntu.
UMnumzana Mlungisi yabalala yena uthi uthathekiswa indlela okuhlonitshwa ngayo amalungelo oluntu.
I-ANC ayizange yaxotsha abelungu, ayizange yaxotsha abelungu, lwahlonipha amalungelo abantu. kwaba lentando yeningi eSouth Africa. EZimbabwe zangu sakubona lokho since 1980. Sibona abantu behlukunyezwa bechawa phakathi emajele, benzwa zonke lezi zinto, abanye bebulawa, abanye benyamalala kuzobela namhlanje.
Lobanje leSouth Africa lalo lilomnotho osuntengantenga. Iningi labeZimbabwe bayasebenza kanti imisebenzi le yiyo ephilisa imuli zabo ezisekhaya. Umnumzana Viki uthi kuyethusa ukuthi uhulumende we-ANC wenze konke lokhu ngemva kweminyaka ephansi kwamachumi amathathu ebusa, kanti weZANU-PF useze eleminyaka engamachumi amane uZulu esidla imbuya ngoluthi.
Yondla abantu bayo ize yondle abantu baseZimbabwe. iSouth Africa izihambela yodwa, ngeke izifaniswe neZimbabwe. iZimbabwe liguso elingelamnikazi uhulumende ophila ngokubulala lokucindezela abantu bakhe. Ngakho ke ngeke ngiyifanise neSouth Africa.
Ibandla le-ANC selihlele umkhosi omkhulu ngomgqibelo esabelweni seNorthern Cape, lapho uZulu azathi kwaxa khona kuthakazelelwa iminyaka le edlula ikhulu lizelwe 108 years. Melesilo 7, Johannesburg, kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Amabandla amakhulu ezombusazwe athi eleZANU-PF leMDC ayavumelana ukuthi kumele akhulumisane ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe. Kodwa amabandla la kawavumelani ekuthini inkulumo lezi kumele ziqhutshwe njani. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lomgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Tabitha Khumalo, lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU-PF belabalaleli be-Studio 7. Bebexoxa lo Gibbs Dube, njalo uMakhumalo nguye osungula lingxoxo.
Awusoze uthi wena siyekhulumisana umnotha. Kuye dingo wakho umuntu umlamlankuzi wena Nkomo engingamaziyo mina ipolati yenu le. Kanti wena Nkomo wakwakubona ngapha ukuthi wena upasa u-grade 7, mina ngipasa u-form 4, sesiya ku-graduation, wena uye-graduata labo form 4. Inkokeli ezikupolati zawina amavoti amangaki, balabameli bephalamende abangaki ephalamende. So singaze sachaya inja sifihle umphini, ake siyekele ukuqambelana amanga. Sitshela uZulu lomhlaba wonke amanga, ngoba amanga lakhe angithi sesingaphi namhlanje. Bali sithi lina abantu abasephalamende okuthiwa yibo abakuhulumende, yibo abangazwananiyo, yibo abantu okumele bakhulumisane nomndoda.
Nxa kungathiwa qalisanini kutsha lina ZANU-PF le-MDC, kambe kuyini ongayilenza ukuthi ligcine likhulumisana sibili kungelabo Polati laba?
Into ngani leyi yindaba enzima babathule ekuthinini. Ngiyabona nasesikhethe umbuso sesidlule kuma elections sibe sokuthiwa khona yenza lokhu nalokhu. Angithi ukuthi singene ku election after every 5 years siyabe sidinga ukuthi ngubani ozakha isicathula egumeni. Manje nxa sokunjalo ukuthi ngemva kwama elections esibuya futhi sesiba nezinye izinkulumo ukuthi lo ngindlule ngesofanele ukuthi ngicaye naphansi staffing kwathintini. Angithi phela lapha nxa ngiwina mina election ngingena ukuthi nami ngikhokhele for the next 5 years. Bona ngabalungiselele ukuthi labo bangene nxa kungabuya le mina ibuya i-election. U-president uyidika nanga ukukhuluma nabantu. Zonke izinto umama u-Honorable Khumalo azivanisayo yizo phela izinto okufanele ngabe bayazifundisa bekukwenjani ezifunwa yiyona leyo insaniyo yePoland. Ukuthi bazikhulume kukhona ngane benabanye batho uMakhumalo ukuthi wena Mtambaro kumbe wena uzibanibani lawe wena alinabantu thina yithi esilabantu abantu besizwa sikhuluma sisetafuleni yonaleyana kodwa nxa sizade sibe yithi thina esijaja ukuthi bani loba nabafuni ngababuye kufele phansi kulungisi zobalethe imibono yabo sithuthukise ilizwe leZimbabwe.
Thabisani Ncube, pho kumele kwenziweni kwenze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo eZimbabwe?
Ama-political party lawa asazi ukuthi kumbe balwela for iy'khwama zabo kumbe balwela ini, ngoba abantu ekhaya bahluphe iqiniso lithi. And
siyabonga labo bekungabalaleli be-Studio 7, lo Makhumalo we-MDC, lo mnumzana Malaki Nkomo weZANU-PF bekhuluma lo Gibbs Dube. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.